Ngibona ukuqhakathekile indlela uhulumeni asenze ngayo ukwenzela ukuthi lumkhakha ovela eIndia ungasabatheki ungene elizweni lonke. Ngakho kuyabe kuqakathekile ukuthi abavela khona ngale befakwe eceleni behlale endaweni yabo ababe bevikele ukuthi bengahlangani labanye abantu. Kodwa njalo kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi umkhankaso lwana owawuvela ukhona wokuthi abantu begeze izandla bebe namamask njalo bebe nesibanga phakathi kwabo lomakhelwane wabo. So kuqakathekile ukuthi uqaliswe njalo ukuthi ucizelelwe ebantwini bonke ngoba sokuyingozi enkulu le.
Uhulumende lozulu jikelele kumele bawuphathe njani lomkhakha njengoba ususelizweni nje?
Abantu abaningi sebeyekethisa ukugqoka ama-mask lokuba lesibanga phakathi kwabo lawo makhelwane lokugeza izandla. Siyananzelela ukuthi abantu lokhu beminyana emabhasini, abantu bayaminyana ezitolo lapho kuthengwa khona, njalo indawo zokunathela sezivuliwe. Siyabona kusizini yami abantu babe beminyene bengagqokanga ama-mask lamalembu okuzivikela ebusweni. Ngakho udubo sesilalo yikuthi lumkhakha ovele eIndia ungakwanisa ukuthi ungene ezigabeni zethu sokuyinkalakatha yengozi ngoba ungamemetheka ngendlela esabisayo kakhulu. Ngakho-ke mbona sokuqakathekile ukuthi kwenziwe umkhankaso oqinileyo owokuthi abantu bebiselwe njalo esigabeni sokwesaba ukuthi lumkhuhlane ungamamatheka ubabambe njengezimuli, ubabambe njengezigaba ezehlukeneyo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-coronavirus lona ungathi luhamba njani?
Uhlelo lokuhlaba abantu nge-vaccine udubo lukhanya solukhona, khona ngani sokuphelile ama-vaccine. Abantu abaningi kade bezama ukuthi bewathola bafice ukuthi akusena, kumele bamelele olunye uhlelo lwesibili oluzalandela. Ngakho kuqakathekile ukuthi okokuqala wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi azikhethele ukuthi angayithola yini i-vaccine nxa eyifuna. Njalo bese kulo hlelo oluhle lokuthi lube ibe khona emakliniki wonke ilizwe lonke jikelele. Ngakho into eqakathekileyo kathi ukuthi uhulumende kathenge athole-ke amanye ama-vaccine amaningi, ngoba njengoba nje sinazelela ukuthi kuyasilela kakhulu, asikayifikisi la yona i-1 million kodwa khona kudingakala ukuthi kuhlatshwe abantu abayi-10 million. Ngakho ukukhankaswa kokuthi abantu bamukele uhlelo lwe-vaccine khathesi kusamelele ukuthi kubuye enye i-batch. Kuqakathekile ukuthi kube lo hlelo olungena ilizwe lonke lukhankasa kakhulu ukuthi abantu bayamukele i-vaccine, ikakhulu phakathi kwama-church ngoba yikho lapho abantu ade besala khona. Ngakho kuyadingakala ukuthi kuxhaswane le-Ministry of Health, kungenwe ezigabeni ezehlukeneyo kukhankaselwe ukuthi abantu batholekele injection ukuze-ke bavikeleke kulo mkhuhlane owe-COVID-19.